ngihlanganele ukuthi bona usozilo ngakhutha kuhle njengo wonke majaseli banda elihlelekileyo elenzizo ukuthi ngendlela okumele kwenziwe ngayo asidlala maqhathelana sidlala izinto ezishobala so bonke nje okumele kwenzakale ungabona usizakala ngendlela eqondileyo akulanto oluzabuya lugobe kumbe luthuba ngendlela engayishiyo ngoba thina silibanda elahlele kazidele from ukuqala ngesikhathi sangabelozibuthe kuzofikela kwisikhathi kuzulosesesilayo
emhlanganweni lo siyabona ukuthi lizakhetha umongameli webandla ubizwa njalo ngokuthi ngu-first secretary. Siyazi ukuthi abanye bathi kulokudonselana okukhona phakathi kukababa uMnangagwa loChiwenga. Asisoze sibone ubaba uChiwenga mhlawumbe phuma esithi laye usefuna ukuba ngumongameli webandla inencintisana lo uMnangagwa.
Angiboni ukuthi bandalo mina ngoba yena ubaba ukuthi kanti sengigcinele emgcekeni yedwa esithi kona i-candidate yethu eka-2023 ngubaba uMnangagwa. So xa yena ekushilo emgcekeni phambi phakathi kwabantu kuzabe sokuvele ngabi ukubana kuthinte izinto. So angiboni mina ngibona imisebenzi yabantu abafuna ukuthibele because i-division ebandleni le-ZANU-PF. Ngibonile omama bayenzile i-conference yabo already preparing for the Congress. Lapho-ke abagcobe khona ubaba uMnangagwa ukubana abe nguye ozathimela ngo-2023. Ngabona nama-youth futhi lawo esenzinto efana nayo ku-conference yabo preparing for the same Congress naleyo. And I'm sure ama-overtrends awalandelayo ku-conference yabo, I'm sure labo futhi kuzahamba ngendlela efana naleyo ngoba thine sama nokhetho lama-overtrends kuma-district lapha. Abaningi bayenzile ama-resolutions abo bonke beqale bathuma le-resolution ale yokuthi bona come 2023 ubaba uMnangagwa nguye ozabe ethi ikhokhela ya kuma-elections ona lawo.
Ulilunga le-central committee ukhangelela ukubuyela yini kule committee, ukhangelela ukukhethwa njalo?
Hayi mina ngizoba le-central committee ndalo ngikhangelele ukubana ngase ngihamba ekhetheni. Ngizabuyela futhi ngoba ngisebenze kuhle ngendlela ebe ngidinge ngayo ngabantu abe-community eyakobulawayo. So ngibone ukuthi bane-enemy engaphazamisa khona lokho.